Uhlangothi lwe-Monetary Policy Committee lukhangelelwe ukuqhuba umhlangano lo ngesikhathi kulokufuthelana kumabhizimusi athi akusasebenzeki ngenxa yokugugudeka kwezigi. Okwamanje idola leMelika lithenga amazigi afuya phose ichumilane, i-13.98 emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amachumi amathathu, i-30. Amabhizimusi aphansi kwenhlanganiso ye-Retailers Association of Zimbabwe agoqela i-Spar, i-Truworths, i-Edgars, OK Zimbabwe, athi akusathengiseki impahla ngoba seligugudeke okumangalisayo izigi. Umnumzana Persistence Gwanyanya, ilunga le-committee le-RBZ Monetary Policy Committee, uthi umhlangano abazawuqhuba ngolwesihlanu uzahlolisisa izikhalazo zabosomabhizimusi lozulu ngokugugudeka kwezigi.
Siyafisa ukuthi kubuyele esimeni esihle ngokuphangisa. Ngakho ke idale lemali yebhanga lesizwe ele-Monetary Policy Committee liyahlala phansi ngolwesihlanu ukuthi likhulume ngendaba zomnotho welizwe.
Umnumzana Innocent Tapiwa Marimo, umqondisi wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers, uthi benze umhlangano ngomvulo lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi umnumzana Mangaliso Ndlovu abavume ukuba izigi isiwe isisindo okumangalisayo.
Current exchange rate is not allowing us.
Uhlupho olukhulu esilalo khathesi isisindo semali esingasivumeliyo ukuthi sithole imali zethu esizisebenzisileyo. Sisebenza labasithengisela impahla ngedola leMelika kodwa inzuzo yethu siyithola ngemali yalapha okuba luhlupho kakhulu nxa sesidinga ukuyathenga ezinye impahla.
Ziyakhala izisebenzi labahlali bakobulawayo abathi izigisiwe isisindo okokuthi isiphose ifane lemali yohlobo lwebond eyalahlwa ekuqaleni komnyaka lonyaka. Inkosikazi Sihle Mlawuzi ngomunye wabo.
Ngikhuluma kunje i-cooking oil i-107 ngeziki kodwa nge-US dollar i-$3 ukuthi usetshenziswe retiman khona lapho.
Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi intengo yempahla iqonge kakhulu ngenxa yokugugudeka kwesisindo sezigi.
I-government ekuthaza ukuthi isincedise lapha ikhangele ukuthi ibone ukuthi vele imali leyo yezigi ayisakhwana ayisathenga.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho esebenza eNational University of Science and Technology, uthi kunengi okungenziwa ukuze kumiswe ukugugudeka kwezigi.
Indlela elula yokuqala yokubana sinanzelele ukubana nxa sifaka isisindo semali yethu asiyiqathanise sisebenzisa lokho akukhuthazayo ukuthiwa yi-open market. Leyi kuziphumelele kuhle ifuna njalo ukuthi kuxhaswe ukukhula kwamabhizinisi.
Ngesikhathi izigi isethulelwa uZulu ngomabasa lonyaka, idola leMelika lalithenga amazigi edlula kancane ijumi lantathu, i-13.20 emkambo kahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.